Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizabala namhlanje ngibala kuPetro okuqala nechapter yokuqala ivesi nga-6 uthi yena thokozani ngalokho lanxa okwesikhatshana liza kuhlupheka ngezilingo eziyinhlobonhlobo uba kudingeka ukuze ubuqotho bokukhola kwenu obuligugu okwedlula igolide eligugayo loba lihlolwe ngomlilo bulethe ukubonga lobukhosi lodumo ekwambulweni kukaJesu Kristu. Yena liyamthanda lingambonanga, elithi lakathesi lingamboni, likholwe kuye, lithokoze ngentokozo enkulu engakhulumekiyo, lizuze umvuzo wokukholwa kwenu okuyikusiliswa kwemphefumulo yenu. Siyananzelela ukuba kuye kwaba lesikhathi napho abantu befundisa ukuba ivangeli kumbe nqa umuntu eze kuKristu kazi kuhlangana nokudubeka kuphela, kodwa uzongena phakathi kwenotho enkulu, uzokwenza konke kube nokuhle kuphela okwenzakala kuye. Kodwa siyananzelela ukuba kunemfundiso eqakathekileyo ukuba uPetro nqa lapho ekhuluma eloba wayebhala ngesikhathi abazalwane behlukuluzwa nguhulumende owayekhona ngumbuso owawukhona. Nxa kwakuthiwa ngumKristu wawukwazi ukuba impilo yakho ingaphela usubulewe. Siyananzelela njalo ukuba bona abafundi bakaJesu nganeso sikhathi, bonke ababekhona amapostoli, bonke ababekhona oPawulo, oPetro, oJohane, oMateyu, bonke ababekhona isiphetho sabo baphetha bebulawa, bebulawela ukukholwa kwabo, bebulawela ivangeli. Ngakho ke neso sikristu nemfundiso neiqakathekile ukuba kuyofika isikhathi lapho ukuba umkristu kwakho kuyofika esikhathini lapho okokuba ungangena phakathi kokuhlupheka, phakathi kwezilingo, kuwona kuyindlela yokuhlolisisa ukuba kambe uyamkholwa na yena noKristu othi uyamkholwa. Abanengi bayawa, abanengi nxa sokuba isikhathi sokudubeka bayathikaza kumbe bayasuka esikristwini bezama ezinye izinto emaceleni. Ikanti ukuqina kwesikristu sakho, lokubambeka kwesikristu sakho, lobuqotho besikristu sakho, yikuba ube nokholo phakathi kwesikhathi esinzima. Yikho lapho uPetru ebhala esithi kambe nxa lizafika phakathi kwaleso sikhathi esinzima kangaka esenza ukuba ukholo lwakho lube njengensimbi efakwe phakathi komlilo ukuze iqine, ukuba nxa uzakwanisa ukumelana lakho, yikho lapho othola khona isambulelo sokuba uKristu ungubani. Yikho lapho okuba nobufakazi ukuba uKristu uyamthanda lobo ungakamboni, lobo ungazakumboni, kodwa umbona ngelihlo lokholo, njalo umthanda ngelihlo lokholo. Awumthandeli ukuthi uyophiwa olunye lutho kumbe uzothola inotho kumbe uzathola lokho, kodwa umthanda ngoba usithi hayi, uKristu ngumNkulunkulu wami, uKristu wamvela, ngiyamthanda. Angumthandeli ukuthi ngizathola olunye lutho, kodwa ngimthandela ukuba uyinkosi yami. Kodwa siyakwazi njalo ukuba uPetro lapho yalobo ukuba lizozuza lana umvuzo wenu wokukholwa ngokusiliswa la ngokuphiliswa kwemphefumulo yenu.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba igama likaJesu. Kulabo bonke abathola ukuhlukuzeka abaphakathi kwesikhathi esinzima, ngiyathandaza uNkulunkulu wami labaphakathi kwezilingo eziyinhlobonhlobo ukuba uNkulunkulu wami wena uzabakhupha phakathi kwakho, bazokubona ukukhanya kwakho egama likaJesu. Siyathandaza ukuba kube njalo, bagcwalise ngentokozo yakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.